ukhumbule nje singale nje esapha ke ungathikakhangela indlela bona abazazupha abafuna ukuna bona usebenze ngayo le mali abakubhadala yona and the end of the day is not profitable at all because bona abazupha oqala baza kurejistela imoto yabo bakunike ukuthi babethengelanga elingaka sifuna ukuthi kuna uyenza ama-trips angaka sekubhadala imali engaka nxa sekubhadale leyo mali you can't afford to buy ama-spares because vele ama-shops amaningi athengisa ama-spares bathengisa nge-rand kumbe nge-user so nxa sekuyethenga khona ngalo ifanele it's very difficult thina bona bezinto eziningi nje nxa sikhuluma ngebhondi yes you can buy here and there but ama-major things lama-major components especially ezimoto amathala nxa usuyathenga ngebhondi futhi udule okunye okumali sakele akuthengeki so kuba nzima okuthi ngathi uhulumende yena angakwenza kuphela kavumele ama-private players bawinile emgwaqweni then babeze bezama ukubacontrola engxenye kumodini ukuthi ayi ningalayisha abantu abaningalileyo abangaki because at the end of the day ungakhangela abantu abaningi ba-investa elot ku-transport industry bezitshethi khona i-business lethu leli but nxa uzavukesosekuseni kuthiwa kona wena awusasebenzi ungasasebenzi bode bangasebenzi abantu abakho uyabenza njani uyabasapota ngani i-school fees ama-renti kuningi okuningi okufunakalayo and ungathi uyakhangela abantu abaningi ngaba njengoba vele ungasela msebenzi ezimbabwe when they took the ama-packages abo bazama ukuthi bangene ku-transport industry which they pay ama-rules authority and some other things for them to operate but nabesemisiwe so uphina ukuthi awathi umuntu ayenzeni that's why sikuthi abanye abantu sebo ujova ngenkani uphina sekugijinisa ngamapholisa which is a thing esingayifuniyo uhulumende kavumele ama-private players laba babe yi-part babe yingxenye ye-transport industry you can't have i-monopoly kwi-company yedwa yenzayo ukuthi zithole abantu
singathi uhlupho lolu osolubangele ukuthi kuswelakala imota zokuhambisa zisilele lubhahile yini kakhulu le maphandleni
emaphandleni lapha kunzima you find ukuthi kona to travel a distance of many about 40 to 50 kilometers to 80 kilometers on a one way trip ubuye ngxenye lesi umuntu uvele emakhaya ubuye edrobheni zabe uzodinga kuyo enke kumbe what ama-private car they charge up to about $100 by 100 rand isinki trip so kuba nzima labo bantu labo bayahamba bayokuthi kunzima ama-road progress sizila nzima kuze kuthithenitheni so into zakhona zigcina ziba nzima ngoba ukuhamba bayahamba but kuhambe kota ezincane so imotelezana ezincane ziyaba zi-overloaded akula muntu ofuna ukusala ama-road progress ibila bekhona kodwa izimoto ezibona zihamba so zonto then usuzibuza ukuthi what is happening uhamba njani then ungakuzwisisi but abantu they struggle abanye bayenza ukuthi engxenye etown kule-road block they will have to